Disendaba ku VOA Ndebele.
Tazo muthe siyalambulela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolesithathu mhla 17 Mabasa 2019 igama lami ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende ucela amakampani abheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yazo.
Ziningi iy'mulo eziyarela zingadlanga, ziningi iy'mulo ezilele zingadlanga izolo. Umumo osumuwonakele kakhulu, into emangalisayo ukuthi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo.
Ilizwe leZimbabwe linanza uzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla elibusayo.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye, ngabe sithi khathesi uku-intensive care.
Uhulumende ukhuthazwa ukuthi abambe ngemfanelo umbuqazwe wegugurawundi.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile.
AmaKristu lokhe ebambe owangaphansi kulandela ukutsha kweNotre Dame Cathedral kwele France.
Ukutsha kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kule zinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo lezenzo ezenzakala khona ezinkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Uhulumende usecele amankampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ukuze kube lokukhulumisana phakathi kwengatsha ezijeniyeyo ezigoqela yena uhulumende, abagaya ifulawa kanye labalungisa okunye okujiyeneyo okusetshenziswa ukupheka isinkwa. Isicelo lesi sethulwe yisikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa ngemva komhlangano wedale le-cabinet izolo ntambama. Intengo yesinkwa ikhuphuke izolo isuka ku-$2.50 yaya ku-$3.50. Lokhu kuthiye abantu abaningi bekhala okumangalisayo. Omunye walabo abakhala kakhulu ngumnumzana Traymon Mpofu oyisakamuzi seNyabane ePlumtree. Umpofu uthi akusaphileki eZimbabwe ngoba intengo yempahla ejiyeneyo ikhuphuka mahlayana nje.
Ziningi iy'mulo eziyarela zingadlanga, ziningi iy'mulo ezilele zingadlanga izolo. Umumo osumuwonakele kakhulu, into emangalisayo futhi ngokunjalo uhulumende ezingalikaboni ukuthi kule nto ewonakalayo uthule nje ungani ukuthi into zonke zihamba ngendlela. Kuyasimangalisa kakhulu lokho. Into ezihluphayo kakhulu zikhonapho endlaleni naleyo bese kubuya futhi lapha emithini, imithi amaphilisi ezibhedlela lapha lakho futhi sekunzima. Into esenzakala esibhedlela suhamba kuphela ufike ubhalelwe ibhuku imithi yakho yomele ukuthi uyithenga emafamasi amaningi sukuthengwa ngama-US dollar lama-rand foreign currency. Into ehluphayo khona bekuthi abantu kabalayo imali naleyo. Izibhedlela ke zikahulumende, uhulumende uyayazi ukuthi imali leyo yena kayiprinti elizweni uyakwazi ukuthi waprinta ibhondi leli eselibiza ukuthi ayi-RTGS kathesi. So kuyasimangalisa futhi ukuthi uhulumende nxa ezathi evume ukuthi imithi ingabikhona esibhedlela phongukuyeketisa nje amafamasi ayavumela ukuthi athengise imithi ngemali engatholakaliyo, uzame ukuthi abantu baphile njani ngayonaleyo ndlela.
Ukhona ngapho eNyabane Mpofu, isibhedlela eliya kuso alubana umuntu ethe wagula isiphi?
Hayi, isibhedlela esikhulu vele lapha alubana umuntu ethe wagula ngesePlumtree Town kungumango, kakula sibhedlela esiseduzane lalapha eNyabane kungumango okuthi uyahamba maybe more than 35 to 40 kilometers, njalo ngumango ohanjwa ngemota. Imota zangkhona zihamba kanye ekuseni ziye kuya ntambama, ukuthi nxa ungabanjwa ngomkhuhlane ngezikhathi zantambama sifile kube serious ungavuka ufile ngekhaya.
Ukhona lesibhedlela sePlumtree, umi njani umumo?
Esibhedlela sePlumtree yikho lapho embala khona amaphilisi katholakali. Yonke imithi kayitholakali kulabo ufika nje ubhalelwe khona ikhadi usutshela ukuthi kambe ethenga imithi enje. Imithi yabantwana, ngikhuluma kulabantwana abancane abaningi esenje ngababona lapha bebuya labo nina bebhalele imithi. Sometimes imithi yangkhona efamasi bayayiswela even belawo lawo marandi. So umuntu angkhona vele esibhedlela sePlumtree umubi kakhulu.
Umnumzana Thaimo Mpofu isakamuzi sebanyane ePlumtree. Ilizwe leZimbabwe kusasa linanza uzibuse kulabantu abantu abaningi abakhonana ngokwenziwa libandla leZANU-PF elangena embusweni ngomnyaka ka-1980. Kodwa kulabanye abathi kukhanya kule nguquko esikhona elizweni leZimbabwe kulandela ukungena kukamnumzana Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikamongameli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnyaka wesibili kunanzwa uzibuse ngaphansi kombuso kahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Izizalwane zeZimbabwe seziveza imbono eyehlukeneyo ngozibuse lo. Umnumzana Dumisani Mpofu, umqondisi wenhlanganiso ye-Freedom First Project, uthi uzibuse uke waba ngohlangothi olulodwa okweminyaka edlulileyo.
Indaba kazibuse iyahlupha okunye. Sikubonile ukuthi uzibuse uke wantshintsha wenziwa engani ngwelunye uhlangothi, asolunye uhlangothi. Kodwa kweminyaka le mbili sibabonile bezama ukuthi fake labanye. Kodwa kwezomnotho akunzima tombi, lingani khuba liyajola.
Umfundisi Sinothi Ndlovu owe-National Patriotic Front uthi kaboni ukuthi kukhona lapha esiya khona njengelizwe.
Alubana kuthiwa khona ngumuntu esikhuluma ngaye, ngabe sithi khathesi uku-intensive care.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosazana Thokozani Nxumalo laye uthi akula kuthakazelela okukhona ikukhala kuphela ngoba abantu bedubeka.
Akula kuthokozela uzibuso esikhona ngoba siyadubeka. Akula lutho olukhona lapha eZimbabwe. Sibuhlungu.
Ilunga le-MDC Alliance umnumzana Elliot Maka uthi abantu bayemukela ikhefu likazibuse kodwa empilweni abantu abalanjabulo ngoba belenswelo eziningi.
Ye, yeah, ukhona uzibuse siyajabula, but anti uyabona zikule zinto eziningi ozibonayo ukuthi sijabule kakhulu, simele sijabulele ukuthi independence lie. But nxa sesikhangela okwempilo yethu especially, hayi asila kujabula.
Umnumzana Xolani Fuyani uthi sokulomehluko kumumo okhona khathesi phansi kombuso kaMnangagwa ngoba sekukhulumeka ngendaba ezifana labo gukura hundi.
Kutshintshile sibili into eziningi. Nanko even now sesikhuluma nangale nto yegukura hundi bekungakhulunywa izolo.
Umnumzana Kenan Ncube owebandla leZANU-PF uthi bona abaletha uzibuse babona beqhubekela phambili njalo ukuguquka kukahulumende kuyinto ethokozisa umuntu wonke. Ukhuthaze abantu ukuthi bahlangane ndawonye labanye bathakazelele lolu suku.
Uzibuse lo thina kathi sisibona siqhubekela phambili okujabulisayo ngoba abantu abethu sibakhulisile sebefundile njalo ngananzelela i-change of government esesibelayo kathesi i-embrace umuntu wonke ukuthi sihambe ndawonye.
Ngokudilika kombuso kowayengumongameli uMugabe, abantu bake baba lethemba nakenye ukuthi umumo uzoguquka kwezombusazwe lakusimo sezenotho. Kodwa ngemva kokhetho lwanyakenye, ithemba lihle laphelela emoyeni ngoba kulapho okuvele khona ukuthi uhulumende omutsha akachiyananga lowayekhona ngesiphatho langodlame lwabezomvikela ebantwini abadubula ababulala abantu ababetshengisela befuna impumela yokhetho iphume masinya. Isimo somnotho laso sonakala ngamandla, intengo yempahla lokudla ezitolo yasuka yaqonga okwethusayo. Isisindo semali yeZimbabwe nxa iqathaniswa ledola leMelika sasuka sawa iholo labantu lasala selingathengi lutho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Sokuqoqwe izigidi ezidlula amakhulu ayisikhombisa $700 million yokwakha umduli weNotre Dame Cathedral kwele France obhidliziwe ngumlilo ovuthayo ngomvulo. Umongameli Emmanuel Macron uthi ilizwe lakhe lidinga imali yokwakha icathedral le ethakazelelwa ngumhlaba wonke jikelele. Kulabantu abedlula izigidi ezilijumi 13 million abethekelela isakhiwo lesi okuthiwa silempahla yakudala egoqela okwafakwa ekhanda likaJesu Kristu engakabulawa kanye lesiphambano ayesithwele. UDokotela Eliakim Sibanda, ingcweti kwezembali njalo olikholwa lesiKristu, uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe iNotre Dame Cathedral.
Ukutsho kwayo kukhanya kuhlukumeza abantu abaningi kakhulu kulezinto one eziqondana lokuthi ibiyi-cathedral endala kakhulu njalo elezenzo ezenzakala khona ezinkulu. Okokuqala engingakutsho ukuthi yikho lapho esasiloluyi the ninth nxa likhumbula khwamphana onguye owasuka wagcotshwa i-canonization singatsho njalo inkosi yokuqala. Lokho kuqakatheke ngokuthi yikho okwakule gawuni yakhe laphana yikuthi ungumuntu owenza inguquko enengempilweni ezebandla kunye lempilweni zombangazwe wawenza wangani uba lula. So ukutsha kwayo kutsho into enkulu kakhulu ebantwini abasenkolweni ukuthi babona izinto zabezindala ade zimele inkolo yabo isingani idilekele.
Singathi nxa sesikhangela kukhanya kule nto eziningi kakhulu eziphakathi kolaphana ongani usakukhumbula ukuthi kukhona kungabe kuyini sizokuthiwa kunye kwangkhona benelisile sibetuba kukhiphe.
Hayi kunekwakhona okuningi njengesiphambano umqhele isigoko njengoba ngitshilo nje ngithi igawuni kaloyi lo owasuke wagcotshwa kuba-canonization. Okuningi kwakhona lokhu ade kukhona kuvote kukhutshwe kuqala ngoba ade kusenzakala bebesenza ukuthi bayakha khwamphana izinto ezadilikayo kuyo yona leyana i-Notre Dame i-cathedral. So kwenzakala umonakalo lo nje izinto eziningi bese zikhutshilele ukuthi kulungiswe i-cathedral leyana. So ziphephe ngaleyo ndlela ikanti-ke irufu yiyo awuphahla lusuke lwadilika kwenye indawo kakhulu wasukusithwa lo mlotha ngisho le ntuthu esuke ke yaba ngumsisi emdulini eminye ethize.
Ye, siyabona njalo ukuthi sokule mzamo yokuthi kwakhiwe kutsha khonapho lapho kutshe khona kambe ukuthi baza kwenelisa yini.
Ukhanya abantu abanebathe nesizimali ezinene kodwa-ke kukhanya kuyaba lo msebenzi omkhulu kulamaplanka lana asebenzayo ayiwatshileyo kukhanya ukuthi nxa ezasetshenziswa lanxa eseganyulwe eyomiswa athatha isikhathi esiningi kuze ome abe lokhu yena nxa ezikhangalela iminyaka amashumi amabili kusiya khonapho ukuze ilungiswe yonke ngoba kade bevele beyilungise. Kodwa-ke abantu abaningi basuke baphakama sibili baphi izimali eziningi zokuthi kwakhiwe.
Lo ngudokotela Eliakim Sibanda incwadi kwezembali njalo okholwa isiKristu. Nanku kwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Kubikwa ukuthi abantu ababili sebebotshiwe kwele South Africa kulandela udaba lokufa lokuvuswa kuka Brighton Moyo ngumfundisi Alf Lukawu owafunyanwa ukuthi kwakungamanga aluhlaza tshoko. I-African News Agency ibizika ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngamacala olu-National Prosecuting Authority kwele South Africa soludingisisa njalo ukubhubha kukamoyo okubikwa ukuthi wangcwatshwa kibo edandanda elupane kulandela ukubhubha kwakhe kwesibili. Amapolisa adinga umoyo ngamehlo abomvu ayathandabuza ukuthi sowabhubha. Ibizo lakhe lokuzalwa nguThabiso Proud Mlandi. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi uMnumzana Dongai Madudu ovinjwe ukuthi ancintise kukhetho lokudinga inkokheli yebandla le-MDC eMaswingo uzonde uGanunwabu ngokwenziwe ngabasekela uMnumzana Nelson Chamisa abathe waphuma ku-MDC. Ngakho-ke kasikafiki isikhathi sokuthi abambe isikhundla kubandlaleli. Kulegwayi elilutshwana okumangalisayo eselithengiswe lonyaka nxa kuqhathaniswa lanyakenye sokutholakale izigidi phose ezingamajumi amabili yamadola lonyaka $19.4 million. Ngesikhathi esifanayo nyakenye besekuthengiswe igwayi ngemali edlula izigidi ezingamajumi ayisitshiyangalombili $81 million. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Daily News.
Lo umsakazi weStudio 7 lisuze siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
okwamanje soku isikhathi senu sokuthi likhulume konke ke elikufisayo kungakhohlwa ukudula kokuthi ufitizele kolomfana ke kuWhatsApp ku-audio besosithumezela umlayezelo wakho kunombolo ethi 01 202 465 0318. Akesizwe ukuthi abantu bathini.
Salibonani balaleli be-Studio 7 kunye nabasakazi. Mina ngimafufu la e-South Africa, dabuka eJombe ngokuzalwa. Ngithanda ukukhomenta ngendaba eyenzakala ngapha eShimanimani. Indaba eyenzakala eShimanimani isizwisa ubuhlungu singamaZimbabwe, kodwa ungakhangela ngendlela okwenzakala ngakhona. Ngibona ngathi abantu bangale emanikhaleni kufanele bazame ukuxolisa ucuku abalwenza emathebheleland lasemidlands.
Hayi, akulazibuse lapho ezimbakuzibuse ngani lapho. Kufuze likhulume imali zethela zithi elazidlaya ebhenki. Angivumele endaweni yokuthi uzibuse, mina vele ngisoze ngijabulele independence yenu leyo. Ngoba vele muhle imali yami yamosha kade ngidlala emazweni enxa yenu kuhambe into eladla imali zethu. Umprinzi kakhuluma imali zethu ezafriza ebhenki lithini ngazo umuntu ngokuzibuza. Ningakhuluma ngegugura honto labulala abafowethu nobabathi esangikwazi ukuthi waya ngaphi ngenxa yenu. Khulumane ngezimali zethu lithini ngazo kade lingakhulumi ngazo ezafela ebhenki likhuluma ngozibuze. Uzibuze kabisa imali zethu umuntu ngozibuze okhulumekileyo.
Izinto seziwomile eZimbabwe shua 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 singathenga isinkwa nge-$4 ichukela $5 ayi 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 kunzima sibili umnanga kwangcona tshiyane lakho lokho ayestepped down sibone ufaka omunye engcoza senzela ngcono.
Sanibonani, ikhuluma noNcube lapha. Hayi, ndlulisa nami ukubonga ma ngabe ngaba leqiniso ukuthi uhulumende eZimbabwe sezithembisa ukukhompensate abantu bonke abalahlekelwa imuli zawo ngesikhathi seguground. Kungaba yinto enhle kakhulu uma ngabe uyazinisela kulokho. Singazi ukuthi kwenze njani aza kucabange acabange into efana naleyo. Kumbe sebona ukuthi hhayi isimo selizwe asimelanga kahle. Abakhona ukuthi baqhubekele phambili uma bengadlulisa ukuxolisa lokho okufanele bakwenze. Kungaba yinto enhle kakhulu okwakuqala ukuthi noma bethi bayakhompensate baqale baxolise ezenzweni zabo zonke abazenzayo. Ukubulawa kwabantu bedutshulwa ngamasosha kathesi ngesikhathi sama-elections mangakuxolisa konkeana kudlulise njengokuxolisa abesedlulisa okwegugurawunti akuxolise kakhulu ikakhulu emathebelelend nemanikaland. Kungaba yinto enhle kakhulu. Esikucelayo ngohulumende wethu ukuthi amamele abantu uma bekhuluma, azame ukuthi amamele abantu uma bekhuluma ngoba ukuzenzela okwakhe kuzamhlupha vele kusasa. Ma ngamamele abantu baseZimbabwe ukuthi bathini, leli zwe uzokwanisa ukulibusa, yonke into uzokhona ukuthi imhambele ngendlela eqondileyo. Ma ngabe uyalalela abantu ayenze lokho abantu abatakwenza, ma ngabe ezenzela okwakhe siyabona emhlabeni wonke jikelele amasosha angabe ahlakaniphile akwazile opresident abaningi ukuthi abasuse embusweni. So nakuye ma ngabe ngamamela abantu kuyeza ahlale kwazi lokho. So kungaba into enhle kakhulu ukuthi amamele abantu belizwe ukuthi bathini.
Laba-ke ngabalaleli be-Studio 7 lapho ukuthi sithumezele imilayezelo yenu kunombolo ethi 01 202 465 0318. Kusasa kukhangelelwe ukuthi kuza kwethulwa ugwalo olujulileyo lophenyo olwenziwa ngumnumzana Robert Mueller ngokwenziwa lilizwe le-Russia kukhetho olwenziwa ngomnyaka ka-2016 okwanqoba khona umongameli Donald Trump. Ibandla lamademokrati lithi lifuna uhulumende ethule ugwalo lonke oluveza okwenziwa umula. Inhlanganiso ye-United Nations isikhethe umnumzana Nicholas Haysom ukuthi ancedise inhlanganiso ye-African Union kudaba lwe-Sudan ulandela ukugenqulwa embusweni kukamnumzana Omar al-Bashir obengumongameli wakwele-Sudan. Ababalisi labantwana besikolo lokhu besesaba ukuya ezikolo kwezinye indawo kwele Cameroon loba nje sokule minyaka emihlanu kwathunjwa abantwana abaningi okumangalisayo kwele Nigeria ngamalwecatsha eBoko Haram. nje lezo ke ngezivela kwamanye amazwe kulabantu abaningi abalokhu bethandabuza ukuthi uhulumende kaMongameli Emmerson Mnangagwa uzalungisa ngemfanelo udaba lombhuqazo wegugurawundi kulandela isithembiso sokuthi bonke abafelwa ngabazali bazanikwa incwadi zokuzalwa ama-birth certificates lokunye okuthiyeneyo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe othi uhulumende kumele angene kuzulu akhulume ngodaba lolu ekhululekile ukwenzela ukuthi abantu babhodle abakugcine ezifubeni.
Uhulumende kumele axolise ngoba isenzo leso senziwa nguhulumende weZimbabwe abantu sebekhululekile. So uhulumende ule responsibility ngoba kungaba lula ukuthi kuthiwe ngoba kungathiwa ngumgabe kumbe ngumnankakho bengafa ke icala selesiyangale. But ku-clear ukuthi kwasetshenziswa ama-resources kahulumende eZimbabwe, kwasebenzisa ingatsha zikahulumende, kwasetshenziswa imali kahulumende ukuze abantu babulawe kube lo mbhuqazwe. So kuqakathekile ukuthi uhulumende ehola ngolo oyiholayo ukubana anjani axolise ngoba uhulumende ngiyo le responsibility and whoever is leading government at the particular time nguye olomlando ukuthi ayenze i-acknowledgement le apology angithi kebocathele njalo ukuthi nxa esenze i-acknowledgement le apology uyenza kuwani ngoba engxenye ama-civic groups mafitshane kakhulu engxenye kuyabe kudinga ama-church leaders ama-traditional leaders isizwe sonke sikamthwakazi.
Ye, so ke singathi kumele kuphehlwe mbani khonokho?
Bona ke bokuqakathekile ukuthi lokhu kuphehlwe zinduna labamabandla bamachurchi ngoba thina lathi khona mbe sasiqelwe njengama-civic groups sasithe kuye bokuqakathekile ukubana uhulumende anjani axolise avume ukubana kwaba lo mbhuqazwe. Yikho esakukhankaselayo khona lokhu angithi amongst other sikhuluma ngokunye okuninginingi asisakutholanga lokho. So kuye bokuqakathekile ukuthi izinduna zakomthwakazi laba lamakhokheli amacawe amachurchi kuyibe yibo abaphehla udaba lolo ngoba izinduna yizo ezingabanikazi besizwe sikamthwakazi labamabandla yibo njalo abasebenza indaba zani indaba zona lezi zokuthi hayi indaba leyi yokhumisana umlotha iphathwe njani besebenza njalo lezinduna. Kodwa kwesithathu kuyebe kuqakathekile ukuthi kuxoliswe kuvunywe phakathi kwesizwe sonke sikamthwakazi ngoba yibo abaphanjaniswayo, yithi esafelwayo, yithi esaba ama-victims ombhuqazwe.
Kodwa bangaxolisa yini Nkomo?
Ya, bazaxolisa.
Kuyathatha isikhathi esinganani ukuze kwenziwe?
Bona kuyathatha isikhathi. Nxa ukhumbula sokuthathe during even inclusive government abantu babengakhuluma even nge-ground wakule organization le azange iphile ngendaba ye-Gugurawundi. So for the first time sebethe sokungakhulunywa nge-Gugurawundi. So nxa sikhanyele ngelinye ilihlo sokube le progress ingabe incinyani kodwa sokube le progress sesiphushe sakhankasela ukubana abantu nxa bekhuluma nge-Gugurawundi bengabotshwa. So it's a step ngoba nxa iphakathi wempi kumbe komsebenzi othile ngobuhlelo othile kuba le first step kube le second step asoze lifike ekuqineni lingakathathi isibanga sokuqala.
Lo ngumnumzana Dumisane Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, sixoxelaye okobulawayo. Njengesithembiso sethu lamhlanje silethulela ke ihlandla lokugcina lomculo kaSomnoto Isaya Nkomo. Lalela uzwe.
Asibonge Babu Dube, asibonge kakhulu. Usinikeza ithuba. Yeyithi ma ngikulalela esikhathini esiningi indlela onogqozi nendlela ophusha ngakhona amaciwa kithi. Ngiyithathe ngifanise nonzimande ubhodlozo owayesakaza ukhozi kudala sathi awuredi abantu.
Ngiyithathe ngifanise nonzimande ubhodlozo owayesakaza ukhozi kudala sathi awuredi abantu.
imbali yakhe imnandi bathi wawulwela umaskandi lana manje uyahlonishwa la eSouth Africa bathi wawulwela baze bambiza ukuthi ingulube ngoba wayengazwili impela nje wayeudlala ngenkani bengafuni khona la so ngiyangithi ngibuke indlela olwela khona amaciko akithi ukuthi efinyelele ebantwini kuyo yonke indawo emhlabeni ngiyaye ngifanise naye siyabonga 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 kakhulu baba uDube sendlula sibonga kubalalela adibelalele ngithi siyabonga bafowethu siyabonga bomama siyabonga bomkhulu ogogo siyabonga induna emakhaya ade zilalele zayizwa nenkulumo yami ngoba ngiyafisa ukuthi ifike kubona bese ngibonga kulabo abathenga umculo wami ngiyanibonga bafowethu lokho okuncane esweni ufake ephaketini lami kusho lukhulu ngiyabonga sicele njalo bafethu ukuthi nisixhase nisithengele ama CD asilutho ngaphandle kwenu asilutho uma ningawuthenga umculo wethu siyanicela nisithengele uNkulunkulu anibusise abe nani mase ngivala ke anginikeze inamba la sitholakala khona 071 9494 313 071 9494 313 kulapho ke uzothi mufona usithole khona noma ukuphi nendawo iCD mawufuna uzolithola siyabonga yezawa banile zonko yesihle mafusini
satiliko yezira banile zonko yesiyambonga kakhulu ke usomnotho sibili uyajake lujaha siboneke abantu abakhona khonapha kufacebook siloba ujason njengensimu malungisa kunjani khona ngapho ke jason tim mhlabangani utomavuko siye kunjani ke foit kumlani ncube la udili njani basakazi bethu siyaphila kakhulu ke khumbulani khona ngapho uzobuya lo nkosinathi jinga ndebele uyakhuluma sibi utomavuko dube ye uvuka njani ke khona ngapho ke foit kuzobuya ke omunye sibone umntakamazulu uthulane msipha uthile njani ye siyaphila kakhulu bafowet so ke lalelani ke mbijana ke umculo lowo singahaphumi kwalapha ekudleni
siyabona
ngakahlukanje ngothi siboneke indaba kade sikhokhela namhlanje uhulumende ucela amakampani apheka isinkwa ukuthi ehlise intengo yaso ilizwe lezimbabwe linanza ukuzibuse kusasa kulabanye abakhonona ngokwenziwa libandla lezanup f uhulumende uyakhuthazwa njalo ukuthi abambe kahle udaba lwegugurawundi silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje waluvalelisayo ngukipstube baba izimbabwe